Lokhu yikuhlukuluzwa kwabantu. IZimbabwe yonke at this moment isesikhathini sokuhlukuluzwa. Singakhangela ukuthi i-communication is very key in a country. I-diaspora, it's got iZimbabwe ile over 5 million abantu abaku-diaspora. Abantu bakhulume njani lezinini zabo nxa i-WhatsApp le-Facebook bonke lezinto zonke zivaliwe. Yikuhlukuluzwa kwabantu. Abantu beZimbabwe sikhuluma so bayahlukuluzwa ngoba i-communication is a basic human right. So nxa kunje so abantu bengakwanisi ukucommunicate lezihlobo zabo, kunje so konke abantu bediaspora bayakhala bangakhulumeli ezinini zabo besizokuthi banjani, abanye bayagulelwa, abanye babefuna ukubakwazi ukuthi abazali batshone njani. Kodwa nxa uhulumende evala konke khonokho, uhlukuluza abantu, kutshengisela ukuthi uhulumende lo uphethe abantu ngohluku and sekuphumele egcekeni ngoba sikhathi sonke uMnangagwa wathi engena yena wayezenza umuntu ongani ulomusa uzatshintsha izinto, kodwa hayi, izinto azitshintshi kodwa seziwesi ngoba sibona abantu behlukuluzwa bengakwanisi ngitsho lokubamba amafoni. Abanye ngitsho bayesaba lokuphuma bayethenga izinkwa phandle emlayinini ngoba batshele kwathiwa behlala endlini, bengaphuma endlini bayatshaywa, izimota ziyatshaywa. So abantu baphethwe ngohluku olukhulu okokuthi kathi siyiso isikhathi sokuthi i-international community ingenele imake sure ukuthi kule peace eZimbabwe, ngoba nxa abantu bevalelwe i-communication asikwazi ukuthi abantu bayenziwani. Engxenye abantu bayatshaywa ngamasosha khonapho sihlezi emazweni singakwazi ukuthi kwenzakalani ezihlobeni zethu. Asikwazi ukuthi bangaki abafileyo, asikwazi ukuthi bangaki abalimeleyo. So luhluku olukhulu kakhulu ebantwini.
Utshilo ukuthi kulesidingo sokukhulumisana, ngobani abamele bahlale phansi bakhulumisane lapha?
Mina ngibona ingani ama-leaders nje sokumele ahlale phansi akhulumisane, ama-leaders from ama-political party wonke. So kumele behlale phansi lama-leaders ema-churchi, lama-traditional leaders, osobhuku labo-chief. Kumele behlale phansi bayenze national dialogue, bekhulumisane ukuthi ilizwe lingahamba phambili njani. Ngoba khangela abantwana bahamba esikolo, ezibhedlela ufile, amadokotela lamanesi ayestrikile. Hambele lizwe bani, abantwana bengasuze behambe esikolo, yonke into imile eZimbabwe. So i-government sokumele ivume ukuthi no, lapha sesiyehlulekile. Buyani sixoxeni ngendlela yokuthi sisukume simuve siye phambili. Kodwa bona sibona uMnangagwa kakho laselizweni ukutshengisela ukuthi kalandaba lelizwe lakhe lona leli, ngoba ngabe le ndaba ngabe sekuyelile eZimbabwe. Khathesi by right uMnangagwa kumbuchiwe ngakumele bebe bekhuluma bexolisa behamba besiyabona bona laba abantu abalimeleyo labona laba abantu abafelweyo. Kodwa sikhuluma kunje so akula leadership eZimbabwe. Upresident wangkhona sikwazi ukuthiwe ngaphi sizwe kuthiwa uyeRussia wahamba ngeframe achine emangalisayo engasukumiyo ecosta ama-thousands and thousands of dollars.